Soku isika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngugeyino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla
izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi eZimbabwe yala iloku incipha abantu bathwala luklubhu.
Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semhloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke umntwana kanye lezikolo.
Kulabanye abathi awusekeli umkhankaso lo. Ibandla leZANU-PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. LeZimbabwe likhangelele ukuba kusasa lizaqhuba umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Umkhankaso lo osekelwa inhlanganiso yeSouthern African Development Community uqhutshwa minyaka yonke ngesikhathi lesi. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kukhangelelwe ukuba amalunga ebandla leZANU-PF labanye bemanyene leSADC bazatshengisela emigwaqweni yeHarare, eBotswana, iSouth Africa lamanye amazwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF okuthiwa yephula ilungelo loluntu njalo iqhuba ukhetho olungakhululekanga. Abakumhlanganiso yeSADC weleBotswana bakhangelelwe ukuba labo bazangena emigwaqweni beveza ukuba abahambelani lezijeziso lezi. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso lezi kuze kulungiswe ezokhetho lokunye kweleZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa, njengowaye ngumongameli uMui Robert Mugabe, ukhala ngezijeziso lezi esithi zibhidliza umnotho welizwe, kodwa amazwe entshonalanga athi ibandla leZANU-PF lenza santando eZimbabwe. Umkhankaso walo nyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Enhancing Zimbabwe's Resilience Through Economic Development and Engagement and Re-engagement. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo lusithi kumele ababalisi bekhumbule usuku lolu. Kodwa abanye ababalisi bathi abasoze bakwenze lokhu ngoba kulabantwana abaloba imihloliso etshiyeneyo. Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokunanza usuku lolu, hayi ezikolo ngesikhathi semihloliso.
Kuyasidanisa kakhulu ukuba ngesikhathi semihloliso izikolo labantwana uhulumende ufuna ukusebenzisa ukuthi kuphatheke umntwana kanye lezikolo, akusongindawo kumbe isigcawu sezo politiki. Uhulumende wenza iphutha kakhulu.
Umnumzana Goodwill Thaderera obambe okwesikhatshana isikhundla sikanobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uvumelana laye.
We are not a political organization and our teachers we believe are not political because even government.
Inhlanganiso yethu ayisiyo yombangazwe njalo sikholwa lokuthi ababalisi labo banjalo. Lo hulumende laye ngemithetho asifakele yona usicebisa ukuthi singabi ngabombangazwe. Kodwa ke sisebenzela uhulumende, kungakho sizithola silawulelwa ukuba senzeni.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olomntwana obhala imihloliso, uthi uhulumende kumele ahloniphe imihloliso yabantwana.
Kuyadaniswa ukuthi khathesi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso kodwa uhulumende ufuna ukubaphambanisa. Abantwana laba asikhangelelanga ukuthi baphazamiswe ngoba bavele baphazamiseka kudala.
Uthawungana Ndoro isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo olweMinistry of Primary and Secondary Education uthi abafundi kumele bephatheke emcimbini le.
It is common cause that civic education on the matter, citizen education can be...
Kuzizalwane kulungile ukuthi bafundise kancane kusukela ku-early childhood. Kuhle kube sobala kukhanye ukuze labo baphatheke kwenzeni izinqumo emphakathini.
Usuku lolu luzananzwa elizweni lonke jikelele kusasa, njalo kulenhlelo ezimbalwa ezizakwenziwa ezigoqela igala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
iStudio 7 ixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU PF Central Committee.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inotho yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo ukuvuka?
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama-banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi kona imali nxa zitransfer zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapha ezingabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle khonokwana amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kenziwe ama-checks properly kubonakala ukuthi imali leyo ivela ngapi ihamba njani. Ama-bank lawa acine bonke kungcono uwekela udlelana namabhenkete eZimbabwe lapha kulokuthi becine beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwe ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle. Sikhuluma kanje so umkonomi wethu sise ama-sanctions layo eqalisile sokule 22 years ngiyabona umkhono wethu usukhoste imali engadlula abo 40 billion US dollars kade kumele ukuthi ngabe siyenzile la ngabe kungasiwo ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke kubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Bona kwenu Chuma, ama-sanctions la avela abangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa, and as long as umhlabathi lo silawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Nje kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akenilekele ukuhlukumeza abantu ngoba umuntu ophansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu babe-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba aza the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga edale le Central Committee yebandla leZANU PF, exoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye saxoxa nomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Ngifisa ukuthi uZulu nomhlaba wonke jikelele benanzelele ukuthi ama-sanctions afana nempukani elanda isilonda esilephunga. Impukani ayijwayelekanga ukulanda into esalungile engelaphunga engekonakali. So ama-sanctions lawa thina njengezaphu sithi yimpukane elande isilonda esilephunga. Ngakho-ke nxa ufuna ukuthi impukane ingakulandeli uyadila lesilonda ulungise lapho konakale khona ngokuklina okwakuqala, okwesibili ufake umuthi, okwesithathu ufake ibhandiji.
Ayisikho yini lokho esikubonayo Ndlovu nxa abakhokeli beZimbabwe bekhankasa njalo bencediswa langabo makhelwane ukuthi yikho abazama ukukwenza?
Esikubonayo kwele Zimbabwe yikuthi instead eyokuthi abantu abakhokhelayo bekline leso silonda bafake umuthi bese befake ibhandiji, bona babhizi bazama ukudinga ukuthi ngoba ubani owangiloyayo njalo lesi silonda sesisenza kungasakhona ukwenza lokhu nalokhu ya yikho okuveza khona sobala ukuthi abantu abasikhokhelayo ngabantu abangelamaqhinga ngabantu abangelakukhalipha engqondweni okuhlekisa kakhulu-ke yikuthi even labanye abase-afrika abe-au abe-sadak labo sebejoyinile kumsangano lowo
nje kwenziweni-ke lapha ndlovu ukuthi ama-sanctions akhitshwe njengokutsho wakho ngomzekeliso ukuthi lelo phunga likhitshwe leso silonda sihlanzeke
umuntu engathi ugulile ulesilonda wena lithi sizaphola ngokuthi sihambe siyebhikisha siye masha siye gida sijayivele ukuthi isilonda siphone angiboni ukuthi kuyohlakanipha lokho thina ngokubona kwethu sicabangela ukuthi izanu ayilungise abathi ama-reforms benze ukuthi abantwana baseZimbabwe bathole amalungelo wabo njalo lama-election ayenze ngendlela eqondileyo yikho kuzayenza ama-sanctions lawo akhitshwe
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla lezanu PF seliqhuba umkhankaso wokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Likhangela kakhulu emadolobheni lapho elihlala linqotshwa okwamagama khona ngamabandla aphikisayo. Kobulawayo umgcini sihlalo webandla leli umnumzana Jabulani Sibanda usebhode indawo ezimbalwa okwamanje edinga usekelo kubodokotela labanye abazempilakahle. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Usibanda ubhoda ezibhedlela lemakolijini akobulawayo lapha athembisa ukuthi angancedisa izisebenzi zikahulumende ukuthi zithole umhlabathi wokwakha izindlu. Uthi ulakho ukhulumisana lekhansili ukuze inike uzulu indawo zokwakha izindlu kanye lokusungula amabhizinisi. Omongikazi abodokotela lezisebenzi zesibhedlela sabagula umkhuhlane wengqondo eseyingutsheni hospital babuye ngobuningi emhlanweni obiziwe ngusibanda. Uthi kuningi okwenziwa ngodokotela labomongi ukwenzela ukuzithuthukisa.
So you are my comrades, I can die for you. I prepare to die for you. If you are that, I prepare to die for you.
Uqhubekele phambili uSibanda etshela izisebenzi lezi ukuthi bakhumbule ukuthi igazi lachitheka kulwela ukuthi bakhululeke ngakho kumele baziphathe kahle.
Sweat and blood and lives of many people who died seeing you in their vision, but they will never know you. Take your nationality, your nation move serious as a people. They come here, they give you things, not here to ask for your support or anything. I just wanted to come and tell you.
Amabandla aphikisayo athi ukukhulunywa ngusibanda ngamanga luhlaza tshoko ngoba kulanto anganceda ngayo izisebenzi. Amabandla la athi usibanda ukhankasela ibandla lakhe kuphela. Umnumzana Mathew Bhubesi Sibanda ngenye yenkokeli kubandla lezaphu.
Ngiyamuzwa umfowethu Jabulani Sibanda uhamba esiya ezikolweni lasezibhedlela. Hayi kudala sithenjiswa kusukela ku-42 years sithenjiswa izinto ezingapasiyo. Akukho lokho abantu kumele bakwazi ukuthi hayi layo usemsebenzini umfowethu yikhampeni leyo ukhampenela ukuthi abantu mhlawumbe bengavotela ibandla libusayo liphinde libuyele embusweni kodwa bazabe bevotela uduko lokho elusiya phambili.
USenator Gideon Shoko owebandla le-Citizen Coalition for Change uthi ibandla le-ZANU-PF alilamhlaba emadolobheni ngakho-ke usibanda angayengi abantu.
I-ZANU in the first place kailaland i-state has got land. So nxa kuyenzwa okweland kuma state institutions kuyenzwa kuma public service kuma public servants it must be done in the public public service commission yiba abayi in charge ngezinto lezo ikampeni ye kubi lokhu vele kunjalo vele izanu ihlale njalo.
Intsha yebandla leZANU-PF kobulawayo ithi jabuliswe ngamazwi kaSibanda. U-Admire Maskati yinkokheli kwabatsha kubandla leZANU-PF.
Ukuthiwe ngu-chairman wethu uComrade Jabulani Sibanda ukuthi ufuna ukulobhama council ukuthi anike kontanga i-stand kumba wafacilitatele ama-stands. Bonani kuyinto enhle ngoba kontanga abaningi abalamsebenzi kodwa nxa i-council ingalobhiwa ukuthi banike ama-stands berente bebhadala bona phana bona ngani ungaba ngcono ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Uhlelo oluhle olungasolwe ekhampeni kodwa lokuthi luye empower ontanga.
Omunye osakhulayo uNkosana Blessed Dube uthi akungacatshangela izisebenzi kahulumende kuphela kodwa intsha engasebenziyo lezisebenzayo.
Into enhle kakhulu ukuthi sithole ezama-youth sithole ama-stands, but inkinga yokuthi ama-youth, imajority yama-youth ayikho ku-government and abanye iningi yethu vele we are working under private or abanye bakhona abalala imisebenzi yakhona, so maybe if you can adjust for us online.
Ibandla leZNPF lithi lifuna unqobo emadolobheni lapho lihlala libhuqwa khona ngamabandla aphikisayo, njalo umgcinhlalo waleli bandla koBulawayo uthi uza kwethekelela wonke amakhona edolobho leli ekhankasela ibandla lakhe. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Umnumzana Rishi Sunak okubandla le-Conservative Party usengumkhokheli omutsha weleBhilithane kulandela ukusuka kwankosikazi Liz Truss esikhundleni lesi ngeviki ephelileyo. Abezindaba beReuters babika ukuba uSunak ungene ngenxa yokuthi abanye akabekade befuna isikhundla lesi bachedele emuva. Omunye wabo wayengumongameli wakweleBhilithane umnumzana Boris Johnson. Ele Ukraine lithi kungamanga luhlaza tshoko ukuba selifuna ukusebenzisa okubizwa ngokuthi yi-dirty bomb kwesinye isabelo esibanjwe ngele Russia. Ele Ukraine lithi ele Russia yilo elifuna ukusebenzisa ibomba le. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele Kenya selihlolisisa ukubulawa kuka-Ashad Sharif, intatheli zindaba elodumo eyakwele Pakistan. Amapholisa kwele Kenya athi aphambanisa ngokudubula imota uSharif ayihamba ngayo becabanga ukuthi ngiyomuntu othengisa abantwana. Abakuhlangothi lwezempila kahle baza kwethulela uZulu uhlelo lokuhlaba abantwana iJackseni yepolio kusukela ngolwesine kusiyafika umgqibelo. Umivisi Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lolu lwethule umbiko lo lamhla enkundleni yokuxhumana lusithi abezempila kahle bazangena ezindlini lapho abazahlaba khona abantwana abaleminyaka emihlanu kusiya phansi. Udokotela Mafios Siamchembu, umkhokheli wezibhedlela esigabeni sakoBulawayo, uthi luqakatheke kakhulu uhlelo lolu.
Uhulumende logatsha lwezempila kahle wakubona kufanele ukuthi abantwana bonke sukusela ezalwa ebeleminyaka emihlanu 5 years kumele behlatshwe ama-vaccine okwenqabela lezi zifo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi umntwana wonke ethole ama-vaccines akhe aneleyo wonke ukwenzela ukuthi ekhule elempilakahle, ekhule engondlekileyo.
Lokho kusekelwa ngudokotela Sitshengisani Vuma okunhlanganiso yabodokotela eye Progressive Doctors Association.
Ngumkhuhlane ongayelaphekiyo ende uyabulala. Kungcono ukuthi umntwana wonke ehlale ehlatshiwe ukuyivikela ukuthi ivele ingangeni emzimbeni wakhe. Sinje kanje eZimbabwe lapha asila active case ye polio. EMozambique lapha next door lati seyathotakala ipolio. Yikho sithi abantwana bonke noma basebazuza ama-Jackson awepolio bephinde futhi behlatshe ipolio wenze ukuthi ipolio ingaze yavela yangena elizweni leli.
Udokotela Vuma ukhuthaza abazali ukuba behlabise abantwana ngoba uyingozi umkhuhlane wepolio.
Ngoba ipolio yayenza ukuthi impilo yabantwana ibe nzima kakhulu ngoba yelapheki. Umntwana nasele polio esingakwenza kuphele kwenza ukuthi impilo yakhe ibe ngcono, engazi ubuhlungu kakhulu, kodwa uyabe ngasakwanisi ukuziyenzela izinto eziningi yedwa. Abanye babe ngasakwanisi ukuhamba, abanye noma ukuziphefumelela bodwa babe ngasakwanisi. So kungcono sithi abantwana bethu behlatshwe ukuvikela ipolio leyo ingaze yasihlungubeza thina ezindlini zethu.
Omunye njalo okwezempila kahle uVusumuzi Mkandla laye uyakusekela lokhu.
Ipolio yona ngumkhuhlane othelelwanayo njalo ubangelwa ingathi ligcikwane.
ulakho ukuthi nga umuntu engahlala elomuntu engahlangana lomuntu olepolio ethelele omunye. Singabona lolu hlelo olokuthi kube kuhlatshwa abantwana ezindlini kumbe emakhaya kubangelwa ukuthi abaningi yabona abahlabisi abantwana amajekiseni lawa okuvikela igcikwane leli kumbe okuvikela ipolio, okugcina kubangela ukubana bengathi bona bebanjwe umkhuhlane lowo balakho ukuthi bethelele isigaba sonke kumbe kuqalise ukuthi kumemetheke njalo lo mkhuhlane.
Umkandla uthi ipolio ngumkhuhlane ovikelekayo.
Kodwa ke singananzelela ukuthi yona ipolio ivele ingumkhuhlane ovikelekayo, njalo kulakho ukuthi nxa abantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengathola amajekiseni akhona ukuthi bayivikele bengawutholi lo mkhuhlane. Singakhangela elizweni lonke jikelele kuyalutshwane ukuthi uhlangane layo ipolio ebantwaneni kungenxa yohlelo lolu oluvele lusenziwa kusukela ngesikhathi umntwana ezalwa lapha ayihlaba khona amajekiseni. Ukukhanya lokhu ku-Baby Health Card.
Abezempilakahle bathi baqhuba lomkhankaso bemanyene labohlangothi olufanayo lwakwele Zambia, njengoba lomkhankaso uqhutshwa lakwamanye amazwe asemhlukulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. EleZimbabwe libikwa lagcina ukuba lesehlakalo sepolio ngomnyaka ka-1989, sona esaphazanyiswa ngempumelelo yokusiqeda ngomnyaka ka-2005. Kunsukwana esanda kwedlula kuqhamuke igciwane lepolio kwele Malawi lakwele Mozambique. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi ibandla le-ZANU-PF belicathamela abantu asebekhulile egangeni bengakavoti ematopo ngempelaviki, bebathathela izithupha njalo bebathembisa ukubanika ukudla lokunye. Lithi abanye bebesethuselwa ukuthi bazatshaywa bengavotela ibandla le-CCC kumbe elezaphu. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi kumele kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe.
Ine siphuma kiyo ngempela viki ayenziwe kodwa ebekungekonferense kakhe ngikubani ZANU-PF efuna ukuba ngumthetho unto itself and the izeki ile nkinga yokubana ilungisise indaba ezinjengazonezi ngenxa yokubana ukhetho mabiyenzwa under such circumstances. Kakhe ngisele ukuthi-ke akunakuhlonitshwa komthetho ngoba umthetho uqliye ukubana ke akuvunyelwe ukubana abantu bebe yize le-polling station ikakhulu bela irigalia lamakhadi abhalwe-ke ibandla labo. So yiyo inkinga ehlangana layo, yikho kwenza ukubana-ke sikhulume ngendaba yama-reforms.
Paul, izayenzani ngakhonokho ngoba selakhuluma kudala ngendaba yama-reforms?
Okokuqala ukubana-ke indaba yama-reforms is an ongoing process and campaign. So konke okwenzakalayo lokhu yikho kuzaba part and parcel of the evidence esiyisebenzisayo ku-African Union kusathi nakuma-commissions aseZimbabwe kubana iveze sobani ukubana-ke indaba yama-reforms iqakathekile njalo ukubana this is the evidence esiveza sobala ukubana ukhetho luyenziwa ngendlela engekhofiyenzwe.
Nxa kuyukuthi kungaguqulwanga konke lokhu, ubona zani ukhetho Paul uyaphuma lunjani ngomnyaka ozayo? Luyabe lukhululekile yini?
Nxa lokhu kungalungisanga kule nkinga yokubana ucontinue ukuba le leadership e-contested lo hulumente ongasohulumente wabantu ngenxa yokubana ukhetho lwayo liyenziwe ngendlela-ke engaphelelanga. So konke lokhu-ke kufanele kulungisise ngenxa yokubana kubenefitha anyone i-political party ezacontest ukubana-ke ibe-ke uhulumente-ke okhethwe ngabantu njalo kuhlelo-ke olula abantu phakathi.
Umnumzana Ostalos Siziba isikhulumeli sebandla le-CCC. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba owebandla le-ZANU-PF.
Akho into eqalayo njalo yinto ekhona ku-constitution yethu eZimbabwe ukuthi kulabo abangakwanisiyo ukubhala, kulabo abangaboniyo, kulabo ezigoga bayancediswa ukuvota. Kodwa-ke kulesi nqumo esitsho ukuthi bancediswa ngakomthetho amapholisa
abe khona njalo ngabungediswa khona fana bayabizwa laba okuthiwa ama polling agents ama opposition lawe ruling party bonke ababe khona babe bekhona emncintiswaneni nabo bebe ngabafakazi ukuthi khona umuntu uncedisiwe ngendlela enje. Kodwa ke akutho ukuthi khona wonke umuntu oncedisiweyo uvotele iJan Pierre ngamanga lawo. Umuntu uvota lapha akhanda khona ukuthi nje kuphela kabe kudingakala ukuthi ancediswe.
Ye, ibandla le-CCC lithi kulabantu ematobho kade bencediswa libandla lezano bese zihlahleni khona ngale bele desk bekhuluma ukuthi votela lokhu hambe sivotela thina ungelo sivotela sokunika inhlanyelo lokunye kambe kungabe kusijoni khonokho.
Yabona ukukomenta ngezinto ze-CCC akuncedi kabadube ngoba vele ngabantu abahlezi bona bengavumi lutho, ngabantu abahlezi bona bengabantu abahlala bebanjelwe. Ngiyaye ngitsho mina kwezinye indawo ukuthi mina ngiphuma koBulawayo. KoBulawayo ngibe yi-candidate mina 2013, ngaba yi-candidate 2018 against i-opposition NDC. Sidliwa i-opposition asikaze sicomplaine.
Umnumzana Elifasi Mashaba ukubandla lezano PF sixoxe laye eSeharare. Kule qembu elizibiza ngokuthi yinobuntu elilapha kwele Melika ukuzokwethekela okwamaviki ayisikhombisa. Sike sizwe besiculela lapha.
Utho seven weeks. Yeah, last time yeah, 9 weeks, 7 weeks, and siya sipota siendaweni ezishiyeneyo. Sometimes sishaya kuma concert halls, sometimes sishaya kuma, well, all the time it's concert halls, but sometimes it was sema university, and sometimes it's kuma concert halls are independent from education and universities. We are cultural ambassadors. That's why you will find that most of the times so we see Chaila a university see the performance in Tambama, but during the day we see Lama workshop. Mainly we do a lecture demo where we just give a lecture about where we come from and the origins of our music in Mbure. So we see xoxela nje ngalapho esivela khona, sibanika nje lo lwazi ngemigido yakithi, sibanika ulwazi ngokuhlabela kwakithi lo mculo nje wakithi oyimbube.
Zefunde, zefunde, wathabo mzali, ohunja zange wakubona, hayi uyachisa, uyakuzwa.
Nobuntu lithi esintwini sakithi elimini olimini lakithi uno umelele ukuthi umama. Ubuntu sonke siyabazi buthando, ukuzehlisa, kindness. Siyabonga, thank you very much ukuthi liyasilalela emakhaya.
Ngiyakufuthumala ngeke angishiyetwa kumbathi sithembiso nyambonga mini Thixo. Maleso isa viso muwewe ja kumbathi sithembiso nyambonga mini Thixo. Maleso isa viso muwewe ja ngilesi kathi sinengi ngifuna wena. Ngilesi kathi sinengi ngifuna wena. Uthando lwakho lumnandi kimi
lo nkosazana Duduzile Sibanda besixoxa laye oweqembu lokucula elinobuntu elivakatshelayo lapha elethekelayo lapha kwele Melika. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngodlakela lwezombusazwe. Singakehlukanisi hlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sekulungiselelwa umkhankaso wokulwisana lezijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla lezanu PF. Kulabanye abathi abawusekeli umkhankaso lo. Ibandla lezanu PF selikhankasela ukhetho oluzayo ngamandla emadolobheni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.